Uphenyo lolu lwenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lokudubula indlala enkulu elizweni, okumangalisa abantu abaningi bezibuza ukuba kwenzakalani khona kulo hlelo lwe-Command Agriculture olwabela imali eningi kangaka kubhajethi. Loba nje uhulumende esithi udubo lwendlala lubangelwa yikungani buhle kwezulu, uphenyo lolu luveza ukuba kulamabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-3 billion US, eyabelwa abalimi ngokuthelezela ukuze bancedakale ukuhlawulela indleko ezigoqela ukuthenga okunye okulimisa. Ekhuluma ngemva kokuthiwa kwempumelo yalolu phenyo, enye ingcweti ephatheke ekuqhutshweni uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udube ukuthi i-Command Agriculture iguqulwe yaba luhlelo lwezombusazwe.
I-Command Agriculture iyehlulekile ukuthi isiphe ilokho kade sikukhangelele. Besikhangelele ukuthi imali esizisebenzisa njengelizwe sithenga umumbu phandle ukuze abantu bedle, besikhangelele ukuthi konke khonoko kuyaphela.
Ugumbo uqhubeke ethi imali kwakumele iye kubalimi yaphela ezandleni zezikhulu zebandla le-ZANU-PF.
I-Command Agriculture imali eziningi ziya ezikhwameni zabanye abantu, abantu abangalimiwe, abantu abangaziseliyo imali back ku-government. So ikubona ukuthi i-Command Agriculture asiyiboni njengokuthi izayenza anything ukuthi kuphele uhlupho lokuthenga phandle kwelizwe umuntu.
Ugumbo uthi ugwalo lolu sizinikeza imibono yokuba uhulumende kumele adingisise lapho okwaya khona imali njalo yathathwa ngubani.
Nxa ubala usekucineni kogwadlwana lethu leli, uzathola ukuthi kubhaliwe ukuthi kudingakala ukuthi ilizwe lenze esingakubiza kuthiwa yini i-Federal Audit eyabe ikhayele i-Command Agriculture kuphela, nokuthi ama-audit la amaningi abe cover ama-institutions amaningi, ukuthi ngubani owathatha imali, ngubani owathola ini ama-inputs, ama-inputs athengwayo manganani, lama-inputs aphiwa abantu manganani, kuyini okungazange kufike ezandleni zabantu ukwenzela ukuthi sibekwazi lapho okulohlupho khona. Government njenangokwayo kumele yenze i-research ekhayela ukuthi kanti kuyini okwenza ukuthi abantu behluphe beqhubeke belamba bedinga ukudla khona kule mali efakwayo i-Command Agriculture.
Omunye okade semkhosini ngokwethula kwalolu gwalo uMnumzana Nkosikhona Dibiti uthi kuyadanisa ubugovu be-ZANU-PF.
Okumangalisa yikuthi thina njengezizalwane ama-rate taxpayers sesizwa kuthiwa imali allocative ukuthi iyelungisa ku-agriculture ukuthi sithole ukudla noma kule drought sibe lokudla, kodwa i-drought iyaba khona, ukudla kuswelakala mo, kodwa kuyabe kule budget yamabhiliyoni. So khonokho lenzakalayo kuyadanisa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi ukudla kwakhona sesiyakuthola ngaso. Sikhuluma nje kathesi emashophu ngama-queues awo impuphu, abantu balayinela impuphu, impuphu kayisabonakali lapho etholakala khona, iyabe isidula kakhulu ukuthi akusathengeki.
Lokhu kusekele isakamusi yaHarare unkosikazi Mary Marimwena othi njengabesifazane kuyabadanisa kakhulu ukuchaphazwa kwemali ngale ndlela.
Siyakhuluma sikhangelele sithi umbe ama-single mothers, lanxa even umuntu engasom-single mother khona lokhu uthi ukuthi kudliwe yini kunokuzaphekwa ntambama kunokuzadliwa nini umuntu ongumama okhangelayo. So khona khani ukuthi akula kudla kuyayenza ukuthi omama bebe le-stress, kuyayenza ukuthi omama bebe-depressed, and khona lokhu futhi kuya-affecta i-environment abantwana abaphila kiyo, because the fact that yokuthi umuntu ongumama usele-stress umntwana akasahlaliseki. Anyway, abaningi omama yibo abahambisa abantu babo ezikolo, of which imali zakhona most of the time ziyabe zivela khona lokhu ukuthi bayalima bethengise, abanye ngababhadala ngamabele especially emakhaya.
Ugwalo lolu luveza ukuba lokhu uhlelo lwe-Command Agriculture lwaqalayo, isilinganiso esivuno okumele sithole ilizwe siqhubeka sisehla yena uhulumende ethulela imali eningi kulo kodwa lungaphumisi lutho. Uhulumende uyavuma ukuthi lolu hlelo aluphumisi izithelo njengalokhu okube kukhangelelwe. Kungalesi sizathu umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uphume nesinqumo sokuthi abalimi baphiwe incwadi zokuyagwereza lezi mali emabhanga, hathi ukuba bayephiwa libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ. Ngimele i-27 Harare, ngumlondolozi Ndlovu.